So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele eParliament, Senate leCouncil luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi
amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo ayalwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
I-Council yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo, i-budget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-29 US dollars per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele eParliament, Senate leCouncil luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele eParliament alichumi lanhlanu 15 lamakhansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mbalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lomthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola koBulawayo, kuyagodola nje koBulawayo, angazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi kulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi hayi, asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini. Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground akukho nto ezohamba kabi, lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akula lutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje kuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababutsha bami. Kulebo yakukhuluma ngale phandle le kodwa makuze enkantolo hayi kazange waphikisana lakho yena. So hayi kuyamjabulisa ke lokho SG ukuthi laba abanye laba bakwazi phela ukuthi bona bethi saka yena uSG ehe kodwa mangumongameli engakutsho lokho angikwazi ukuthi into abazoyimisa kanjani leyo. So sizobona ke sizozwa ngolesine ukuthi kuyahamba kanjani.
Abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kathi vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uRiri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezana uPF.
Hayi Msakazi, abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula, bekhuluma ubuwula bengazi, ignorant ngesilungu, becabanga bahlampani bakhuluma into abangayaziyo. Ummeli ngumuntu ochacha oqeqetshiweyo eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele. Yiwo umsebenzi ommeli, akutsho ukuthi indaba singiyommeli. Hayi, indaba ngekababa uJabangu uhambise emntwini oqeqetshiweyo ukuthi ayimele. Njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into ezekhanda lami, ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uJabangu kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise. Ummeli laye unjalo uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uJabangu akhulume indaba kababa uJabangu ngendlela aqeqetshwe ngakhona. Uzokwazi ke Msakazi ukuthi baningi amaloya ku-opposition aseke amela abantu bezana. Umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxothisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months ukuthi mina lo engikhuluma nawe Msakazi ngingu national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba iqembu lethu laqala liqalwe yilebha ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani sidiliza imisebenzi kangaka. Umongameli waleso sikhathi ubaba uThwangirayi nguye wathi kimi hayi emuye kube senza umsebenzi wakhe. Ngahlala ke kodwa nginyenelisanga ngaleyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ube senza ke lo msebenzi wakhe. So namhlanje abahlukane lobaba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe. Yibo phela ubuwula ukukhuluma into engayazi. Ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uThwangirayi kwamanye amakhesi ngalawo mbangazo. uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngasedume kakhulu wayemele ubaba uThwangirayi kanti ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini. Ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga Msakazi.
Lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu ube khuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze yamaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa i-Criminal Law Codification and Reform Act, obizwa njalo ngelokuthi i-Patriotic Act, ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso ye-Zimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane se-Zimbabwe esihlala kwele Melika, umnumzana Freeman Chari. uChari ufuna isahluko salomthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eye-National Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo alwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa. Lokho kwenziwa nguFreeman yinto eqondileyo. Umuntu ngamunye kumele asukume ngokuba lo mthetho omubi kakhulu. Ungumthetho wephula amalungelo abantu, ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana, ukuxoxisana labanye, ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba. Ngakho ke
lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwe asaportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi iyenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kalayo inkosi kayikho inkosi lapho ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo 2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibe kwazi ukuthi silenkosi engasuswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu bezibaphi ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachayi umuntu engakwazi umuntu engadubuli umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba
okuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu bezimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini constitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo otshayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana layo kumbe kabavumelani layo bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthethwandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka
Hello ke ngumnomzana Fidlela Ncube ingcwethi yecubungula izombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye National Consumer Rights Association Ikhansili yakobulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi isetshenziswe ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US 264 million dollars okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo. Isiphathamandla sikamanisipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intathelo izindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi umgcinisihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamanisipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yakobulawayo ihleli ku 256 million United States dollars amadola seAmerica lawa ngakho okuqakathekileyo ukuze si-achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama-sewer pipes egoqela ama-pipes amanzi adabuka mthokotsho esingathi kuyimprove i-service delivery lemgwaqo wethu ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale iindleko lezi ezibuyayo esingathi ngama-water ngama-bills ababuya inyanga zonke ngoba i-budget leyi thina ithi abahlali ababulawayo esingafanda ukuze iphumelele nxa kade siye ama-256 million amadola ase-America lawa esiwafisayo ukuthi i-budget fund singabhadala promptly sibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlakobulawayo khathesi ngikhuluma kanje idoroba abahlali thina bawobulawa isikwereta imunicipala over 200 billion Zimbabwe dollars imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo inhlupho zakwabulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe ngakho asizameni izakhamizi ukuthi sibhadaleni ngenzela ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu singayifisi kuphela kodwa siyiyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni.
Umnumzana Mphumelelo Moyo isiphathamandla sekhansili yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yalikhansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ithiwa yi-stand still budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoze iguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwegwe ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilonge ivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba yi-equivalent loko esingathi yisilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamisi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 per month nxa umuntu ebhadala indlu kumbe abanye kwezindawo ubhadala ama-$25-$26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala nga. Lokho-ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa sithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abaza kubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzayo esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implimentwa. So sikhuthaza kakhulu-ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye abangakwemukeli kuyini yikuthi ekuqaleni ibuya le budget esiyi-stand still ka-TERS abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So ngaleso sikhathi i-budget yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le budget yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokhana-ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala basicine sithiya abantu besemalini ephezulu. Yikho-ke kade sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ukuthi ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17-$18. So khonokhana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100%. Abantu abazange bakukhwabithe khonokho. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo thuthuva ebantwini. Bezokusiba labanye-ke abakhangelele abesingathi bayathola ngcono njalo bekhangela ukuthi ubulawa athuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwa inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe abantu siphatheke sindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokhana-ke kwahle kwadala uthuthuva lakhathesi abantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsalthwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani. Kwangantiwa kuba ikucathamelwa i-ambuchi ukuthi abantu baphume le figa abantu kade bengayinanzeleli.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokuthethwa ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla lezanu PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwani ndaba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saluda mkati Josephine Njaya umadoda. Lela umadoda mabili ukuba kufanele ukuthi ukhiphe usizo tsaba sibe sesifika ngale ko emphakathi kubomboniso kumbo ngalela kuMpinda wethu. Ngiyenza inoti. Fali ngayika join izana kwabantu yehlukane labantu. Abantu bamindezela izana ikhoneni. Ngizwele ukuthi tshonethi naliya layihuli izana ndithi hayi izana izenzela umathande izina hayi ngakubalekile izinto kamakhwapha. Ungathi awukhumbi kahle kuthathana iro uwona masekaya. Ngiyabonga.
Eh, salubonani, salubonani baba Studio 7. Isikhalo nje esikhulu. Siyacela laba babona ngcono. Laba abaziyo. Okudlula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephikisayo abavule awabo amaqembu yeke isisisi okhulumayo uperfect ufakamafutha phansi endaweni yakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani emsakazweni Studio 7. Ngiyabonga abasakazi niyaphila kodwa hayi nathi siyaphila bangithesha. Ngithi ngikhulume nami kancane ngendaba kaBaba Shabangu. Ngiyabona uBaba Shabangu useyibhidlizile indlu yakhiwe la. Kwakufanele lezi zinto beyilungise ekuqaleni kwangakaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizile indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka ke lokuzona amavoti. Kunikeza izana uPF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba, iqhubeke inqoba. Yebo, uzamhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa uBaba Shabangu bekufanele kwenze lokungakaze kuvoti engayibhidlizi indlu yakhe. Noma behlangane bebhekane nesilwane esiyizana uPF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke ke lokho okunyabona ngathi akuqondanga kahle. Bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obani nabobani yebo siyabona ukuthi okwawaye udla nje kwantwini akusekhulu. Ufanele abantu behlangane beqale bebhekane nalesilwana esikhona esiyizana uPF esibulalizwe. Bese kuthe ekugcineni mase bekhiphile ke lezana uPF sebehlukana ke beyenza intando yabo bemuntu beyenzenjani ngoba manje kuyefana ukuphetha izana uPF bayashaya, bayaboshwa, bayabulawa kodwa bayiboni yonke le nto. Abaqale bebhekane nezana uPF behlangane bebambana bekayibhidlizi indlu siyakhe abayeko nejubani lokuyafika njengaye ngidisine iTriple C. Ihambi yofika ibhidlize bethole nabo ithuba lokuthi mhlawumbe mase kuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo ekhampini bekhululekile. Yiyo nje into abantu bakithi abangayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono ke lokho.
KwiStudio 7 siyabingelela, singelele nakumthwakazi wonke. Yize kulikhuni ke manje, kulikhuni kakhulu ukuba yiNdebele, kulikhuni kakhulu ukuba yisizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithethi esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu baseMpumalanga, kodwa ngamaNdebele uqobo lwawo. Yiwo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje ke indaba la, ukuze sikhululeke thina sizwe samaNdebele, asingakhethelwa abaholi ngabantu baseMpumalanga ukuthi asiholwe ngusibani bani, siholwe ngusibani bani njengoba kwenzekile. Uma kuvele uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Konakala lapho-ke impela luyeza lukhulu, luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, ngiyongibuza ningiphale ulimi, asizu ukukhululwa ngabanye abantu, sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uChamisa njengoba nizile nje abanye bemkhulekela ngosuku lwakhe lokuzalwa bethi bayede, kuya acaca ukuthi bazikhothama phezana kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma yasesindebeleni babona nje kungunkulunkulu ngapha empumalanga sengathi ke kungavele zilime ziletsheni ushabanga wayichitha iqede yonke lento ngoba vele kade bengezukwenza lutho laba bakhethiwe njengoba vele na uthamise ngezukwenza lutho ayikho into akade ezoyenza ayikho nencane kufuneka kuqalwe phansi kwa zilime ziletsheni mani hawu sikhathele ngiyaxolisa zulu
kumhlelele sanibonani bantu bakithi sanibonani into engiyibonga nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha yikuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngijewish lo ngu-Arab lathi eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona leliindebele so where are we going is it going to solve any problem nothing nothing kuzafana lento zepalestine lase-Israel okwaqalisa khonapho nyakana silibhuzwe kuze kufike lakathe sikuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani so nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lathi esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liwe phambili siyenzani sikhohlwele ngedivision siyenzeni into eyi-one thank you very much siyabonga kuqumi
ya linjani Studio 7 linjani siyaphila thina siyaphila ya ithi lapha ngibeke nami iphosela yazi khuluma ngochabango lapha ukuthi njengoba ethena kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-Triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi yena mayefakile ngiyazi ukuthi yena njengoba esetshenziswa izanu uzafaka abantu abangasoze vele bawina kuzobe isele izanu ithathe izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali anti baqhatshiwe lapha izanu qhatshwa izanu lapha phela yena sonke umongezwa lo qhatshwa izanu so i-Triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhothi iyangangeni ngoba abantu baphethwa ngabantu labantu abakhiphile umongezo baphethwa ngabantu so engikutshoyo ukuthi i-Triple C ingangeni emhlanganeni wakhona ingangeni emshadweni wakhona ingangeni akayenze yena uchabango lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani ya
Studio 7 njani ufela iqiniso lo okhulumayo uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo ikampani yayo isezela nje umathanda naye ilentuzana le amakumiswa kwamalentuzana kwama-records la abakhona kule kusisithe kuba nama-records izanu yagijima past yakwenza imishikashika yawo ukuthi la ama-records asebenzi ama-records athe engena kuzanu izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama-records kodwa ku-CCC ma-CCC bethi lo muntu abamazi hayi owe-CCC hayi akuzwakali okwabo yiko kodwa okuzwakalayo ukusho ukuthi lapho ma ngabe izwe leli aselingelezanu ma ngabe usapota izanu or ma ungabe uhamba lezanu wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa ma ngabe usapota amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokho uhambe why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe kungatholakali freedom njengokuba kwenzakala amanye amazwe athalenjana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu wayichallenja sewuyisitha sokumele ufe sokumele unyamalale sokumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi uchallenje izanu hayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba zezanu
lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele iParliamente, e-Senate le-Council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi yi-Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama.